soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle zulukanda bawulamukela emsakazweni we studio 7 ngolesine ziku 23 ngwabakazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakhathalekile ukuthi umthethwandaba we constitutional court uzathatha sinqumo bani, abanye bathi lolu daba luzakwenza ukhetho elizweni luve lomehluko.
Kusho ukuthi ngokuqhuba ngokuya kwesikhathi ama-elections ethu azabe lokhu eguquka. Ngiyathemba futhi ukuthi la ama-elections azabuya azabe lomehluko omkhulu kakhulu.
Elemelika selixwayise izizalwane zalo ezivakatshela eZimbabwe kanye leziselizweni ukuthi zilumuke ngoba isimo selizwe simanzonzo. Osandakhethwa ukuba ngummeli weBulilima West edalele eParliament uMnumzana Dingumuzi futhi uthi uhulumende sethembise ukulungisa idamu lemabhongane esigabeni seBambathi ePlumtree.
Into emanyanisa abantu bakithi i-development. Thina singafaka i-politics eseleni sisebenze i-development kuphela. Wonke umuntu lalowo besithi ngowebandlaleli kumbe ngowebandlalelani uzabona ukuthi i-ZANU-PF ibuye le-development, ibuye lohlelo olwehlukeneyo lohlelo kade zivele zikhona ngaphambilini. Yikho ke sidinga ukuthi sikusebenzise kumanyanise nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kungakhathalekile ukuthi umthethwandaba we-constitutional court uzathatha sinqumo bani, abanye bathi lolu daba luzakwenza ukhetho elizweni luve lomehluko. Iningi lithi sokuzaba nzima ukuqilibezela ukhetho ngoba amaqetsha wonke okwenza lokhu azakuba ebhekwe ngamehlo okhozi kulandela ukucutshungulwa kodaba lokuphikisa impumela okwethulelwe idale le Constitutional Court ngumkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane uMnumzana Alex Ndebele ngalolu daba.
Okungithakazisileyo kakhulu ikuthi khona nje ukuba kube le nguquko engaka ukuba i-opposition iphiwe ilungelo lokuchallenger kunjabulisile kakhulu. Kodwa kungidanisileyo ke ngenxa sokuqhubeka ikuthi lokho okunye bese kuzwa nge-opposition okwamavileveni lama-V23 angisakuzwanga kakhulu ku-evidence yabo bebeyibeka. Ngazobuya ngadaniswa njalo ikucanguza kwezekhi ngoba hhayi kukhanya izekhi layo ayizange iphathe umsebenzi wayo. Kukhanya izekhi layo igqawunze kakhulu lapha lalaphaya ngoba abe-MDC labo bakuvezile ukuthi hayi izekhi ayizange iphathe kakuhle umsebenzi. Ngibuye futhi ngikhulume la nge-ZANU-PF labo bafakile imiklomelo yabo ukuthi bona bakubona njani lokhu. Okujabulisayo ke ukuthi wonke amalunga aphiwe isikhathi sokuba akhulume atsho abakuthoyo ngase-Concord. So kuyajabulisa kakhulu ukubona iZimbabwe ifika kuleso sibanga ngoba siyawazi amalanga adlulileyo amalanga kaMgabe bekungeke kwafa kwenzakala lokhu. I think kathesi iZimbabwe isikwenye i-level yokuthi nathi singaba lethemba ukuthi nxa siqhubeka ngalolu hlobo kusho ukuthi ngokuqhuba ngokuya kwesikhathi ama-elections ethu azabe lokhu eguquka. Ngiyathemba futhi ukuthi la ama-elections azabuya azabe lomehluko omkhulu kakhulu ngoba umhlaba ukhangele.
Manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakeleyo, ungathi wena kuyapha yini ithemba kunkokheli ye-MDC ukuthi abantu bathi hayi sikhokhelwe ngabantu abalobunono nanku baze basifikisa emthethwandaba, kumbe abantu bazahle badele inhliziyo zabo bethi hayi asisafuni lokhu okwe-MDC?
Engikuthakazeleleyo kakhulu yikuthi iMDC nawo imbono yabo le akade bekhalaza kakhulu izikhalazo zabo zizwiwe eConcord. IConcord is a decider ke ngokubona kwayo ukucubungela kwayo indaba ukuba lokho okuthiwa iMDC kulesi sindo na kumbe hhayi. Kodwa mina ngedwa okundanise kakhulu ikuthi bengisithi iMDC izatshengisa umhlaba ama-V11 amaningi la akabe bakhuluma ngawo ngaphambilini. Kodwa angisazanga ngiwabone, ngidane kakhulu ngalokho. Ukuthi iMDC izaqhubeka, ngibona kuhle ukuthi elizweni kuhlale kule opposition. Kuhle njalo ukuthi la labo babekhona kumbe izani nxa iwinile kulolu daba, kodwa vele nje izani yona iwinile ngoba okwade bekulwisa lapha i-presidential. So ukuthi i-opposition layo uzayinika intshukuntshu next time ukuthi isebenze kanzima, sebesazi ukuthi akusela intimidation, akusela kuhlukunyezwa, akusela kwethuselwa. Sibone i-election ebilokuthula nanxa nje kuthe nje so after election sabona ubuvo besabisa kakhulu lapho kudutshulwe khona abantu. Kodwa ngithemba ukuthi izigwenxa zonke lezo ezizavaleka ngoba kathesi abantu bayazi lalaba ababusayo bayazi ukuthi khona abantu bakuthatha bakuse court. Njalo lamakhosi ethu avulile iminyango ukuthi wozani sizwe ukuthi lilakuphi elifuna ukukutsho. So kuyajabulisa kakhulu ukubona izinto ezinjengalezi, inguquko enjengale elizweni le. Mina ngokwami ngibona ukuthi iMDC ayisoze iphelele la, kodwa kuzabanika labo ithemba lokuthi balwe benamandla next time, ba-regroup-e, bavuke, balwe, bamisane la iZANU-PF. Babe lokho kuzasinceda njengelizwe ukuthi nxa kuyikuthi omunye nxa engaqhubi kuhle ukhona oseceleni lapho ongangena athathe enze kuhle. So lokhana kuyadingakala elizweni.
Alo-ke bakumnumzana Alex Ndebele, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitani. Lokhu sikudaba lunye, ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Innocent Batsani Ncube uthi lanxa amagqwetha kamnumzana Nelson Chamisa elwise okwengqungqulo ephuke uphiko, ubufakazi abalabo bungani buyasilela ukuzenza kube nzima ukuthi isinqumo sangolwesihlanu sibehlele kucele labo.
Ngiyabonga, ngani kunzima ukuthi singathi singaphuma le lokuthi impumela izaba yokuthi khona kukhitshwe impumela yokhetho. Kodwa engakutsho into ezintathu. Okokuqala, ngibone ukuthi khona amagqwetha, igqwetha ade limele uChamisa ligqwetha sibe elilomkantsho njalo uzamile ukuthi uta njani aqhubekisele phambili indaba yabo. Kodwa inkinga abalayo yindaba yobufakazi, ngoba njengoba uChief Justice bekhuluma bekunzima ukuthi khona indaba yobufakazi kade besithi beyikhuluma ngayo e-primary evidence. And then okwesibili, le gqwetha elezek lalo hhayi ujaha wakhona ukanenkoni layo ubebuya lazo. Kuzaba ukuthi amajaji lawa azabe sekhangela okukhulunywa ngumpofu nokukhulunywa ngokanenkoni lokusemaphepheni okuza bayikho abazakufaka phambili. Kodwa okugcine ngakutsho, ikakhangela indlela amajaji akade abuza ngayo, sibakhangele ngendlela akade bekhangela ngayo amagqwetha, hhayi angiboni ukuthi khona engalesula ukhetho.
Kodwa sizwile kukhulunywa ngokuthi nxa bengaphendula baguqule impumela bayiphinde njalo bayiguqule, akutshengisi na ukubana ukhetho lonke kumele luqalwe kakutsha ngoba uyaba kungasathembeki impumela yakhona? Ukubone njani wena khona?
Ye, iqiniso sibili nginalela ukuthi khona ugqwetha umpofu ufakile kusikhoba sobala. Kodwa ke into engingayitsho mfowethu ukuthi ukuthi ungezisa lapha naqhasene uChief Justice ebuza ukuthi indaba ke bengahambanga ngamalanga amabili abanike umthethweni 48 hours ukuthi kuvunyelwe ukuthi kona bavule ini bavule amaphoyisa ngoba uChief Justice ubekhuluma ngayo leyo ndaba yokuthi kungani lingazange lasebenzisa amalungelo eneliwaziyo ukuthi akhona emthethweni khona phana ke ngendlela engibona ngayo bengibona ngani iChief Justice ubekhangela ukuthi aluba amadalawa ahamba asebenzisa leli lungelo sebebuya ke sebehlanganise i-petition yabo izeki sibayalele bekuzaqinisa ubufakazi babo.
Ye, siyabona ukubana bekulamagqwetha alodumo avela eSouth Africa. Ngokubona kwakho abeloncedo yini kudaba lolu njengoba la uyatsho lapho kubana umnumzana Thabani Mpofu ubengani hayi uyiphethe esidukwi?
Ye, hayi mbona ngani vele amajahalana ongqayithobi udali Mpofu lamanye abantu bakhuwa labana bancedise kakhulu ngedlela lezi ezimbili ezazikhuluma. Okokuqala, i-Constitutional Court yeSouth Africa isihlale iminyaka ikhona ethu ibuye ngemva kwesilo sombuso esihle. Ngokutsho njalo kusho ukuthi kona indlela kade benika ngayo imbono becebisa ukuthi e-Constitutional Court kufanele kwenziwe njani. Kuncedile khona lokho. Okwesibili, ukuba khona kwamadalawa kuyenze ukuthi laye umpofu uThabani azwe elentshukuntshu njalo esizwa eqinile sibili ukuthi khona kulabantu abamchasayo abamsekelayo. So ngathi kuncede kakhulu njalo kusi kufake futhi iZimbabwe ngingathi indaba leyi ukuthi abantu bayilandelisise bazwisise ukuthi kathi izaphela njani lapho kuyawela khona indlulo xawuxako.
Kodwa ke nxa sikhangela okuke kwenzakala phambilini sisizwa le nkulumo yabe MDC okugoqela yena umnumzana Nelson Chamisa bekukhanya ungani ubufakazi bukhona, kodwa nxa usubona ukuphumile lamhlanje ungathini wena ngodaba lona?
Ubufakazi bakhona vele hayi ngezombusazi ipolitiki kunzima na umuntu ekhuluma kwepolitiki ngakhuluma kwepolitiki kodwa ngasemthethweni bakhona zithiyeni. Okokuqala mfowethu yikho ngikhuluma laphana ngendaba yokuthi indaba yama esingathi ngesilungu yi-primary evidence ekade ikhulunywa nguChief Justice leyani ukuthi indaba engathanga kuvulwe lapha okokuqala. Okwesibili, amadoda lawa awe-MDC iqiniso abazange bafaka ama-polling agent ilizwe lonke jikelele, yikho ama-V11 forms abalawo wonke. So ngokunye okubaphambanisayo khona lokho. Okwesithathu, bamajahalaza kule hungahunga lokuthi khona kulama-video kuthiwa yi-anti-rigging mechanism. Kodwa hhayi singazi anti sizwa kuthiwa khona kulobufakazi lobuyana obayalelwayo ukuthi kungene sobuphuzile, singazi kumbe babukhona lapho.
Alo-ke ngumnumzana Innocent Batsani Ncube, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 eseBhilitane. Kunjalo nje, idale le-Constitutional Court lizethula isinqumo sokuphikiswa kwempumela yokhetho okwenziwe ngumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngolwesihlanu. Intatheli zindaba e-Studio 7 ubathabile Masuku uhlolisisa okwenza ukuthi udaba lolu lufike lapha njalo lokuthi yiziphi izinqumo ezingathathwa idalelele.
Selokhe ibandla le-MDC laqala ukuncintisa ekhethweni ngomnyaka ka-2000, kuhlala njalo nje kulokuphikisana lokudonselana ngenxa yompumela yokhetho. Laloba kunjalo, lokhu ngokwakuqala idalela phezulu ele-Constitutional Court lisahlulela udaba olufana lalolu. Umnumzana Nkosi Khona Ncube uthi ilizwe lifike kuleli zinga ngenxa yokungasuthiseki kwamabandla aphikisayo ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo, kuhlanganisa imbono yabo eyokuthi bayaqilwa ekhethweni.
Ilizwe selifike kusibanga esilapha esesikuso ngenxa yokungasuthiseki kwamabandla aphikisayo langendlela ukhetho oluphathwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC. Izeki yona isilembali yokuthi ukhetho vele ayiluphathi ngendlela efaneleyo. Yikho kubangela ukuthi kube lalokhu lale ingxabano eba khona.
Umongameli Emerson Mnangagwa okhokhela ibandla lezanu PF kanye labalandeli bebandla lakhe bathi okwenziwa nguChamisa akulasekelo bethi njalo kumele amukele ukuthi wanqotshwa. Uncube wengeze ethi kukhangelelwe impumela ehlukeneyo ikakhulu ngezizathu zokuthi iZimbabwe Electoral Commission iyavuma ukuthi yaphambanisa ngokwehluleka ukuhlolisisa impumela yokhetho okutsho ukuthi udaba lukaChamisa luqotho njalo lulosekelo lobufakazi.
Umongameli webandla lezanu PF Emerson Mnangagwa abasekeli bakhe labanye abantu bathi ukuphikisa okwenziwa ngumnumzana Chamisa ephikisa impumelelo yokhetho kumele avume ukuthi wanqotshwa kulolu khetho ngumnumzana Mnangagwa. Kodwa njalo nxa singakhangela ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ngokwayo sivumile ukuthi yena aphambanisa ukuthi indaba kamnumzana Chamisa ingabe ilasisindo njoba loba bona bengabe sithi hayi indaba kaChamisa kazange ihlolisise kuhle kodwa ke singakhangelisisa kuhle ngalobu ufakazi obunye sobuthutsha lapha lalaphana lokuthi izekhona sivumile ukuthi yaphambanisa kusho ukuthi yena ingabe elayo indaba yokuthi ehambe ephikisa ngayo.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Matthew Sibanda uthi laloba izikhalazo lezifiso zikaChamisa zicaca ukuthi ufuna ukuthi idale lithi wanqoba, idale le-Constitutional Court lilamandla ukuthi lithi ukhetho luphindwe.
I-Constitutional Court ilamandla okuthi ukhetho lwenziwe kutsha, kungikhathalekile ukuthi uChamisa ufuna ukuthi kuthiwe nguye owanqobayo, ngoba lokhu kuyabe kuyikubona kufanele kwama-judges lawa ahleziyo ku-Supreme Court. Iyo impumela ngenye yempumela ezingaphuma lapha.
Usikhwica mfundo Welshman Ncube ongumkhokheli we-MDC njalo elilunga le-MDC Alliance uthi laloba bengasuthiseki ngendlela iZEC eqhuba ngayo ukhetho kanye lokutshengisa kwayo ukuthi isekela ibandla elilodwa nxa idale lingakhipha isinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kakutsha akula abangenelisa ukukwenza ngaphandle kokuthi bamukele ukuthi iZEC izakhangela ukuqhutshwa kokhetho lolu. Uthe njalo ngenxa yokuthi ilizwe aliladale lephalamende okwamanje akulamthetho ongenelisa ukuguqulwa ongenza ukuthi iZEC iqondiswe phakathi kwenyanga ezimbili okuyabe kumele ukhetho luqhutshwe ngazo. Kodwa uSibanda uthi idale le-Constitutional Court lilamandla okuthi lenze iZEC ihlolisiswe okuzwayo indlela ezaqhuba ngayo ukhetho nxa sokumele luphindwe.
Singakhayela njalo i-Constitutional Court yona ilawo njalo amandla okuthi ikhangelisise ukuthi iZEC izasebenza kanjani nxa kungathiwa ukhetho luphindwe. Njengoba kuyabe kuyibo ababequmile njalo kuyilo ingathi idale liphezulu elizweni balawo amandla okuthi bebone kumbe benze sobala ukuthi ukhetho khathesi luqhutshwa ngendlela iyabe ihlukile njalo bebone ukuthi yonke imithetho kumbe zonke iziqondiso ziyalandelwa ngabezeke.
Unkosikazi Cynthia Nxumalo uthi umgcini sihlalo kanye lamanye amakhomishina aweZEC ayenelisa ukukhitshwa ezihlalweni zabo ngenxa kokuhlala kwedale elithiwa yi-tribunal elingahlolisisa ukuthi abantu laba abaqhubi umsebenzi wabo ngendlela eqotho.
Idale lilakho ukuthi bonke abasaphethe izihlalo zokuba ngamakhomishina aweZEC bachiye izikhundla zabo ngemva kokwenziwa kwedale lokuhlolisisa ukuthi imisebenzi ngabayenzi ngendlela. Ukwenza kwamakhomishina la kusuke kwangasuthisisi njengoba sikubonile emalangeni la adlulileyo ukuba imisebenzi yabo ngempela kabazange bayenze ngale ndlela esuthisayo. Ngakho ke lokho kungenza ukuba ikhomishina le ebikhangele ngokucubungula ukuphathwa kwalo msebenzi wokhetho ibakhiphe ezihlalweni zabo ngoba kungasuthisi.
Idale le-Constitutional Court yilo idale eliphezulu ukwedlula amanye wonke elizweni leZimbabwe okutsho ukuthi isinqumo esiyabe sikhitshwe lidale leli asingeke saphikiswa kwelinye idale. Ukuphikisa okwenziwa nguChamisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe kubalulekile kakhulu elizweni njalo idale leli likhangelelwe ukuqeda ukwahlulela udaba lolu masinya. Iningi likaZulu likhangelele impumela yokhetho lolu njalo alihlalisekanga ngenxa yodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lokhu sekudaba lunye. Elemelika selixwayise izizalwane zalo ezivakatshela eZimbabwe kanye leziselizweni ukuthi ziqaphele ngoba kungaqhamuka udlakela kulandela konke okwenzakalayo manje okwasukela ngokhetho olwedluleyo. Ngalokho, elemelika lithi kufanele izizalwane zihlale zilamanzi okunatha, ukudla okweneleyo kanye lemithi yokwezelapha njalo zazise izihlobo ngomumo ezibhekane lawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqale ngokubuza ingcwethi ecubungula ezombusazwe womnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ukuthi kambe kungaqhamuka udlakela na umthethwandaba weConstitutional Court ungethula isinqumo kudaba olusacutshungulwa.
Kungaba lodlakela impela ngoba nasibona iconference leyana ebizwe ngama-war veterans basuke bathi bona laba abaphikisayo ba vele basebenza eMelika. Njalo siyazi ukuthi iZANU-PF nxa ivele isenkingeni igijimisa lapho kwehle khona, so ama izizalwane zaseMelika ikakhulu kusiya ku-court case le ekhona nxa kungabe kuphuma umphumela abangayithandiyo abantu beZANU-PF kungaba lodlakela olukhulu kakhulu ngoba siyawazi ukuthi ama-WAVET bazazama ngazo zonke indlela ukuthi bebonise sengani i-America ilakho ekwenzile ukuthi khona abantu laba impumela ibe njalo. Njalo siyazi ukuthi khona basole uDavid, basola noShamisa bathi basuka badinga ukuthi khona i-America ilethe lokho esingathi thina ama-functions. Siyazi ukuthi lokho bakwenza bekwazi ukuthi khona i-America vele yona ayifuni engafuni ukuthi izizalwane zazihlukunyezwe. Njalo bayayithusela besenzela ukuthi abantu baseMelika benze lelo linyathelo asebelenzile. Kodwa siyakwazi ukuthi khona ye udlakela lungaphuma sibili.
Ye, kodwa lokho okwenziwe ngele Melika singathi kufanele nje yinhlala yenza kumbe kuyatshengisa ukuthi alithembi eleZimbabwe.
Ye, kuvele kunjalo angithi siyazi ukuthi khona kuthe ngemva kwempumela yokhetho kube lodlakela abantu babulawa, 7 abantu babulawa, and iAmerika ikubonile lokhuyana. Njalo isanda ukuthi ikhiphe umthetho owezidera oletha la ama-sanctions okubonisa ukuthi vele iAmerika vele nxa ibhekele eZimbabwe ilithatha njengelizwe leli okungelamthetho. And siyazi ukuthi khona indlela abacabanga ngayo ayikho kukhathana kakhulu ngendlela iZimbabwe government eziphatha ngakhona. Nxa bengadubula abantu babo betshengiseka nje emgwaqweni bangayenza nabantu beMelika nje abazele bengelandaba labo nxa bedubula abantu babo betshengisela. So iMelika i-right ukuthi khona yenze leyo esingathi i-travel warning izama ukuxwayisa izizalwane zayo ukuthi zimuke ngoba eZimbabwe vele ngesikhathi lesi kuba unstable singathi thina akuhlalisekanga kungenzeka noma yini ikakhulu nxa impumela ye-court case le khona lamhlanje ma ingaphuma ingahambi ngeZANU-PF.
Alo-ke ngumnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Osanda kethwa ukuba ngummeli webulelima West edalele parlamente engowezana uPF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi uhulumende sethembise ukulungisa idamu lemabhongane esigabeni seBambazi ePlumtree. Idamu leli ladabuka. Okuninga sikuzweni kungxoxo ayenze loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ubaba uVice President uChiwenga wathi esivakatshele ePlumtree saba nethutanyana nje lokuthi simbonise induku esibhekane lazo kithi. Sitheke sisambalela ezinye zenhlupho esilazo sathola kuyukuthi bekuvele kukhona kunhlelo zikahulumende ukuthi zenziwe lezo nhlelo. Kodwa okukhulu esakukhulumayo kwamukelwa kakhulu kwahle kwathathwa njengento okumele isetshenzwe lidamu lemabhongane ukulilungisa lokulenza ukuthi libe lidamu elizayenelisa ukugcina amanzi amaningi kakhulu azaphilisa izinyamazana. Ngikhuluma kanje kumele kube lohlelo olokwethekelelwa kwelizwe tourism oluzavela ekulungisweni kwedamu lelo and other things okuzalandela. Okwesibili ngizathanda ukuthi ngikhulume ngezinye inhlelo esithi ukuthi sizenze. Sesidinge ingcithi ezafundela ukuthuthukisa izigaba kuma-universities baphakathi kwequla lethu lokusebenza
ayenza ku constituency ukwenzela ukuthi silethe uchinto okukhona enza kanti ukuthi ngikhulume ngakho kakhulu ukuthi sesihambe kuma wards ayavuzisisa ukuthi kambe kuyini okungabe kufuna ukulungisiswa sathola isipho zonke ezehlukeneyo ema wards sesidinga ke uncedo endaweni ezithine siyaqala ikhangele kuma government department ama ministries lapho kuloncedo olukhangelane nehlupho lezo sesizibonile bese sisebenzisa imithi zethu lezi esithi zakufundela ezikolo from university ukuxhumana labanye abantu bakwamanye amazwe embassies NGOs well wishers other groups ezingancedisa ukuthi sithole uncedo lolu sesidinga ke ukuthi lolu uncedo lungabuya silukhambisa lapha silukhambisa lapha silukhambisa lapha nangu asikafika sicoshwa kodwa sesihle siqalisa ukusebenza ngoba akulokunye esingakumelela
uZulu webulilima west siyazi kulabantu abachiyeneyo bayehlukene ngamabandla ezombusazwe kuyini ongabakhuthaza ngakho mhlawumbe ukubana bebambane kuyiwa nje phambili
abantu bakithi mdabu wabo bavele bangabantu abamanyaneyo ukwehlukana kwezepolitics akazikaze sibone kusenza abantu bakithi bazondane kakhulu baze bafise ukungasebenzi bonke njengalokhu esesikubone kweminye imihlubulo yelizwe ngakho ke sesananzelela ukuthi into emanyanisa abantu bakithi yi-development thina singafaka i-politics eceleni sisebenze i-development kuphela wonke umuntu nalowo besithi ngowebandlaleli kumbe ngowebandlalelani uzabona ukuthi i-ZANU-P F ibuye le-development lohlelo olehlukeneyo lohlelo kade zivele zikhona ngaphambilini yikho ke esidinga ukuthi sikusebenzise kumanyanise nabantu abantu bakithi bathanda i-development kakhulu yikho ubona beyibo abazakhela izikolo bezakhela amaclinic yibo abasebenza nzima phandle kwelizwe bebeya bezothuthukisa izigaba zakibo bethumela izimali zokuthuthukisa izigaba lokhu kutshengisa ukuthi i-politics yinto ebuya ekuqineni kubo kodwa kubamanyanisa abakufuna kuqala yikubambana le-development ngakho ke sizababambanisa nge-development i-constituency development team esizayakha sizathatha abantu abavela endaweni ezithiyeneyo kuconstituency bangaze babe yi-MDC babe yi-ZANU-P F babe yi-ZAKU sihlahla phathi mshwanta bakwa phathi kasi kudingi lokhu kodwa sizabaletha ndawonye bakhokelwe yithi abantwana bezanu ukuletha i-development besebenanzelela ukuthi siku-ZANU-P F njengoba sibona i-ZANU-P F liyilo ivandla elingaletha i-development engamanyanisa abantu yikho ke okunye lokhu kuzalandela izilogan zizahlangana lazo futhi 2023
umnumzana Dingu Muziphuthi ngumeli webulilima west edalele ephalamende engowebandla leZANU-P F. Mambire ingoma ka Juliana Kanyomonzi hamba lejaha le Uganda elibotshiweyo libotshiweke ngezombusazwe uBobby Wine. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kungakhathalekile ukuthi umthethwandaba weConstitutional Court uzathatha sinqumo bani, abanye bathi lolu daba luza kwenza ukhetho elizweni lube lomehluko. lemelika selixwayise izizalwane zalo ezivakatshela eZimbabwe ukuthi zilimuke ngoba umumo umi manzonzo. Silugqiba ke lapha uhlelo igama ngoChris Gande.